soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga libuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine sazi ku-30 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, imikhankaso yokhetho lwama-by elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijiyeneyo elizweni.
Kita ngapa kuzwana kuye kwa si akankasa kwa kukuma la bantu kukula wayo
kodwa ezinye ingcwethi zithi kuza kuba nzima ukuthi abemandla lesisi banqobe kulolu khetho ngoba inkokheli yaleli mandla ingabambananga.
Kanti engingakutsho nje loko kungaba busungu ebantwini abaningi ukuthi ngesilungu at the moment ku-opposition leader Israel. Engingakutsho ubuqotho obukhulu yikubona leZANU-PF inani yatanasa yakuhlamaza.
Umanisipala wakoBulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lomkhuhlane wesihudo osusabalele elizweni wabulala abantu abedlula 150.
Kuzananzelela ukuthi abantu laba abahambi lo 18 vele yona umthetho ubathatha ukuthi psychologically abakabi matured enough ukuthi bebe le-accountability loba bengabe bedalisana.
Sokuqhamuke umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozakwenza kube licala ukuya emacansini le ntombazana eleminyaka ephansi kwelithumi lasithobaminembili 18.
Edolobho lakoBulawayo sikhangelele ukuthi senqabele umkhuhlane lo wekholera osizwakala usukhona elizweni leZimbabwe lakwamanye amadolobho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imikhankaso yokhetho lwama-by elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijiyeneyo elizweni. Ukhetho lwama-by election luzaqhutshwa mhla ziku-9 kunyanga kaMpalakazi. Kulama-by elections alitshumilane 14 awamalunga edale lephalamende, senate lekhansili. Ezigabeni okuzenziwa khona ukhetho kubikwa kulokuthulwa okwamanje lanxa kulokufuthelana phakathi kwamabandla azancintisa ikakhulu eleZANU-PF lele-CCC. Sixoxe lomabhalane webandla leZANU-PF umnumzana Obed Mpofu ukuze sizwe ukuthi umkhankaso wabo uhamba njani.
Uhamba kuhle kuma-constituencies wonke lawo akumele kwenziwe ama-by elections. Thina ngapha kuZANU-PF hayi siyakhankasa lokhu sikhuluma labantu koBulawayo wonke okuhamba kuhle abantu lokhu sikhuluma labo kakuhle akulakuthokozela akulakukhombana ngeminwe abantu bafuna ukuthi benze into ezabalethela intuthuko injalo zabalethela nokuthula.
Ya sesike sezwa abamabandla aphikisayo kakhulu abe-CCC besithi ibandla leZANU-PF liyathenga amavoti ngokupha abantu kudla lokunye okunjalo, lithini linalo?
Mina Gande, abantu akusamelanga badle ngesikhathi somkhankaso. Asonto yokuqala ukuthi bakhulume khonokho abantu be-CCC. Thina sikhampena, sikhankasa, sisebenzisa abantu lokho esithi siyabenzela khona nxa sisebenzisa ivotela. Lokho okuningi angikwazi, abantu nje abahlalayo sebebona ukuthi i-ground kayibavumeli. Kodwa kuthule kule peace, kuloku thula okuhle ukuthi abantu azayesizweni not even one indawo lapho kuthiwa khona abantu besilwa ezomba nazwe bebanga ukuthi kuyavotelwa bani, kuyakhankaselwa bani. Abantu bazisebenzi bakwenza kuhle. Yoba imfane ngathi sasiyilizile thina. Azange sixokozele savuma iy'nqumo zabantu. Kodwa kathesi senza the same thing. Abantu bazazikhethela umuntu abamfunayo, uyiphatha abayifunayo, libandla ebalifunayo. Kodwa siyazi ukuthi iZANU-PF this time around izanqoba ngokuthi thina ithesi le program ye-NP2.
Alo-ke ngumnumzana Obed Mpofu, umabhalane webandla leZANU-PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ukuhlaziya udaba lokhetho lwama-by elections sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Josephat Mzacangulube.
ninjani mahlabe Zulu engakutsho ukuthi izan PF vele ivehle yaqhephetsha yaqeda yabona ukuthi laba bantu aba recalliweyo ababizwe laba ngochabanga kabasoze babuyele parliament ngakona lokho abakutsho ukuthi anje kule judgment echoyo ukuthi laba bantu abanyeze bahamba ba contesta ngebizo ungebizo lesisi esiseyiyo elwelwayo njalo eba recalliwe njalo into engiyibonayo ngabantu indlela abantu abazonde ngayo ngokwenzakala kwezinto la kandidate afakwe ngochabango abantu abasoze bavotele kabasoze bavotele iZANU-PF izawina ama-by-elections lapho most engathi kuningi bawo izawina ngoba abantu bazondile njalo laba kade befuze bakhethwe ngabantu ababekhethwe ngabantu bona laba esingathi ngabarecalliweyo kabasoze babuyele ngenxa yokuthi kule judgment ebalisa ukuthi babuyele
kodwa nxa sikhangele indawo ezinjengakobulawayo okuhlala kunqobe khona i-CCC ubona ungani kuzaba lo mehluko yini kathesa
kande engingakutsho nje lokho kungaba buhlungu ebantwini abaningi ukuthi engingakutsho ngesilungu at the moment ku-opposition leadership kayikho engingakutsho ubuqotho obukhulu yikho ubona leZANU-PF ingani yatanaza yaklamaza ukuthi ubukhokheli obuqotho vele abukho ku-opposition ubukhokheli babulingasa nje umuntu njengo-Tsvangirai ukuthi wayesithi nxa abantu behlukuluzekile ahambe phambili athi asenzeni songs ahamba labantu ngaze ngitshaywe ngenzeni akukho ukukhokheli obabantu abanjabo Jobu Sikhala lati kande sinje nje umzaca ukuzazi ukuthi nqa umzaca ngoda kule nto ethile ethe umzaca wengena enjengale ka Valerie uthi Valerie senzwa ilunga leZANU-PF zokuba yiba bakhokhelela balondolozi njalo bagcina abantu abe sestore Valerie sofuze abe ngomunye oyingxenye yeZANU-PF ukukhokhela buku abantu bazondile ngendlela okwenziwa ngayo kuma elections ukuthi ama election apho ama vote abo azanga protectwe ngendlela eqinisekile ukuthi labo ukhona ukuthi babazale kwase bavotela bavotela ubukhokhelo bukhona so ngenye into ebuhlungu kakhulu nale nto inja khona ukuthi iyona ngokwayo i-CCC ihlale kakhulu ibheya ngokuthi ingakhangela into eziqakathekileyo esifana nakho kwama-structures le-constitution kuze kugcina sekurekholwa ama-candidates abantu babekhangele bebona ngelihlo elikhashana ukuthi i-organization ye-party ayihambi ngendlela ubukhokheli kathesi ekande buyahlupha ekhaya especially opposition nganabo umdlaza athu labantu ngesikhathi sika August 23 yawuse kuzaba lento thoya ivote apa then ZANU-PF amalunga ezANU-PF azahamba evote avotela babo bangene ngoba abantu bazondile bona lawa abazakuhamba bakukontinue kuye phambili into engenzakala kule two ways uZANU-PF singabekela bahambe baye phambili bayedivide amavote or ingabona ngathi wabaqine kakhulu i-VCCT i-VCCT kibo bangangeni laba abakachabanga vele avunqamba amanga abantu bazondla sozoba bavotile
umnumzana Josephat Mzaca Ngulube ngolandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ese South Africa. Umanisipala wakobulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lomkhuhlane wesihudo osusabalele elizweni wabulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 150. Kwezinye izigaba zelizwe umumo mubi kakhulu. Kodwa kobulawayo umumo awukafiki kusibanga esikude ngoba amanani akhona ephansi. Sixoxe lomsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Njengedolobho lakobulawayo sikhangelele ukuthi senqabele umkhuhlane lo wekholera osizwakala usukhona elizweni leZimbabwe lakwamanye amadolobho lanxa thina kobulawayo ke singakabambi umuntu ongaba la yena lo mkhuhlane. Okokuqala sifisa ukuthi sihlanze idolobho lethu abantu abathengisela ezindaweni ezingavunyelwanga sibakhiphe baphume bese sihlanza ke idolobho ikanti le ndawo ezithengisa ukudla ezinge la ncwadi zokuthi zithengise ukuhle singathi ngama-licenses nesilungu lazo sikhangelele ukuthi sizivale idolobho lethu lihlanzeke bese senza njalo i-awareness yokukhulumisana lezakhamizi zakobulawayo sizitshela ngomkhuhlane nalo wekholera okhanya usibhahile elizweni sibanika le ndlela zokuthi lo mkhuhlane unganqatshelwa njani yikho esiza kwenza ngeminye imizamo esizayenza kodwa kuqakathekileke ukuthi sihlanze idolobho idolobho lihlanzeke bese sisenza-ke imizamo yonke-ke leyo engikhulume
yona imithi lokunye okukhangelelwe ngabantu ababe belomkhuhlane wonalo kukhona yini kuyatholakala lula
ye ngeke ngiyi ngichoka manje ukuthi imithi ngaba khona kumbe kayikho kodwa ukuqakathekile ngokuthi abantu bavikele banqabele bangathathi lo mkhuhlane yebo kambe njengedolobho kasoze sigoqe izandla sithi kasilami khangelana ukuthi sisebenzisane lezingatsha zonke ezikhona ezikahulumende sisebenzisane lama churches sisebenzisane lenhlanganiso ezizineleyo ama civic organization sisebenzisane labosomabhizinisi bedolobheni lakobulawayo sibone ukuthi lo mkhuhlane uyanqatshelwa njalo imithi yokuthi ke yelaphe lo mkhuhlane iba khona sisebenzisana ke sizizalwane zeZimbabwe ezakhamuzi zakobulawayo jikele
umnumzana Edwin Ndlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo Sokuqhamuke umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa kwemthetho ozakwenza kube licala ukuya emacansini lentombazana eleminyaka ephansi kwechumi lasithoba minwembili 18. Umthetho uthi intombazana eleminyaka ephakathi kwechumi lambili kusiya kwelichumi lasithoba minwembili 18 ilelungelo lokuya emacansini lowesilisa. Kodwa inengi lithi iminyaka le imele ikhuphuke ifike kwelichumi lasithiya ngalombili. Eloba ebulenjini we-ex owake waba isikhulumeli sebandla le-CCC, unkosazana Fatsai Mahere, uthe okwamanje umthetho uthi intombazana lanxa ile minyaka elichumi ingalala lowesilisa bevumelane, akulacala okwenza umthetho lo ube yize. Sixoxe lo mzali unkosazana Kethiwe Bebhe uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uzananzelela ukuthi abantu laba abaphi lo 18 vele yona umthetho ubathatha ukuthi psychologically abakabi matured enough ukuthi bebe le-accountability loba bengabe bedalisana kusuka nje kuthiwe u-under 8. So if umthetho bengela ungakho babambe accounted to ukuthi bayenze icala, mina ngibona ingani nodaba lokuya emakhansini abakabi matured enough ezingqondweni ukuthi bekwenze njalo bekwazi ukumelana nama-consequences akho, ngoba umuntu o-under 18 uvele uyi-liability yabazali. So as long as engakabi psychologically matured ukuthi athathe i-responsibility nge-any aspect of impilo yakhe, then nokuya emacansini kumele kwenziwe icala ifi umuntu okhulileyo okwenza.
Yona i-18 ubona ngani, ubona kusenzakala yini, kumbe iminyaka vele imele yona ibe i-21 njengamanye amazwe?
Ya i-21 mina ngivumelana nabayo ngokuzananzelela ukuthi impilo yanamuhla abaningi vele abanalo 18 years they are still under their parents' roof. Ngumuntu uzothola ukuthi for example mina I did my A-levels the year that I turned 18, so nxa ngisathengelwa ama-uniform ngisathengelwa ama-toiletries, so I believe ukuthi ngaleso sikhathi kwakungekho engangingakwanisa ukuzenzela khona. So i-21 yi-age yokuthi at least umuntu abaningi ethi the age 21 babe sebenendlela zokuthi abanye sebesebenza. So mina ngivumelana lokuthi i-21 yiyo elungileyo.
Kodwa bakhona abanye abathi endulo omama babesenda bengakafikisi iminyaka engu-18 kodwa kwakungela okubi okwakusenzakala. Wena ukubona njani khonokho?
Endulo babadande kuningi okwakusenzekala okwakusephula futhi ilungelo lomntwana oyintombazana kumbe umuntu wesifazana. Kathi ambona ukuthi kwakungekho okubi kumbe kwakungabi indaba zalutho. It was because ngalezo nsuku vele omama nje kwakungani lamantombazana abala malungelo, njalo abaningi babethathwa bendiswa babengelaseyi kungelasivumelwano balutshwani ababehamba ngokuthanda. Uzananzelela ukuthi kwakukhanya ingani kunomali ngenxa yokuthi mhlawumbe wayengekho okuchallenjayo, kodwa ungakhangela bonogogo bona labo labo bami bami I'm sure manje bayafisa lapho ukuthi ngabahambe ezikolo baba lama-choice okuthi bebezifundele bezikhethele ukuthi sebefuna na ukwenza. So ziningi izinto ezazisenzakala endulo ezazisethula amalungelo abantu until into izeyo challenge inangelele ukuthi iba lemthelela engalungile abantu nje bengayibona ingani noma so mina sibi lanqaba khona abathoyi ukuthi kwakusenzakala ambeni ukuthi lawo mantombazana ngalezo nsuku babekujabulela kwakuyikuthi nje bazele into zaphi system and ayikho inye impilo ababeyazi kodwa ngensuku zanamuhla ungananzelela sesibheka le-ikhonomi yendulo lempilo yendulo yayinganzima kangako umkhonomi wakulezi nsuku vele umuntu o-under 18 years usaseyilayabhilithi yabazali bakhe
Unkosazana Kathy Webhebhe ngumzali ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseBotswana Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi olwe-meteorological services luthi abantu kumele balimuke izulu lesiqotho elikhangelelwe ukuna kusukela lamuhla kusiya ngolesihlanu. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ukhetho olwedlulweyo lwabiza imali engamadola emelika ayizigidi ezifika phose amakhulu amabili US$188 million. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 lami bengicela ukungena ezindabeni bengicela ukungena ehlelweni khona linjani kodwa lami ngike ngikhomente ngakulapho kumele ukuthi ngikhomente khona lami bekwazi ukufaka umbono abantu bakithi abayekelani ukulwa bebodwa thi abantu bakithi udlame bekele ukulwana belungise ilizwe labo bengabalani bengacwasani abantu kababonisani kahle abadala labo baqonde izindlela kahle siyacela ngomusa hayi udlame hayi ukuthukana mabesi bengabi bodwa bengavulalani bodwa abalungisa ilizwe labo lilunge ngokulunga okuqondileyo ngiyabonga ma ngangena ehlelweni
salibonani basakazi bethu benjani hazi ubiwedo yami ke izozwakala khona ngapha ngazi kuba izovalwa ngazi ngithi ke ngiphawula nje kunamajaga abahlale komadeya amandebele kafruz mela kude yadima abantu basempumalanga hayi ndebela amandebela bayaphanda abantu basempumalanga khona lito angalenza xa utshela ukuthi amandebela asikho amani iprovinsi yamandebela ekhona khona ma ungadiwe naye indebela fane izibele lodwa mele kuye hayi kula lito angalenza indebela ngeke fane kuhlangane njalo lapho into esilwa layo laba ndoda la silwa nezano la into esilwa layo silwa nezano umbhuqazwe ikhensa yesilwa layo usihamba nesikhiphi izano kuqala before sibone iindaba zamandebela so ke singakhiphi izano ke sibe sesibona ke ngeendaba zamandebela ukuthi ngokungayenzwa kanjani ngoba mazi ukhiphi izano saba yini lusihlupho engala demokhrasi engala ntandeneni fana lingathi ngaba siyokhulumiswa kunye nalanti qala okunye ngaphanga kuthi ayikho into eyenzayo ayikho into esiyenzayo asike sibambisaneni kulokhu esikikho manje ndike lime kuqala ngokuthi amandebela
Ngiyambingelela mzakazweni bani bakwethu singabantu bakulelazwe sanebhadi lokuthi ibhadi esaba nalo yilo lokuthi sithole abantu abathi bangabaholi kodwa bengogombela kwesakhe ilona bhadi esaba nalo ngoba wonke umuntu ongena esiba yi-opposition ufuna ukugombela kwesakhe ufuna ukudlela esikhwameni ingakho ubona kuney'ngxoshongxosho ezinje ingoba laba esithi ngabakhokheli abanandaba nabantu kodwa banendaba nento esuthi sabona ney'ngane zabo abanendaba nokuthi izakhamizi noma abantwana basezimbabwe baphila njani kulo ngibona into zabo zibahambela kahle okuningi lokhu abanandaba nakho ngoba ngikusho lokhu ngoba andlulile ama-election manje bekhuluma manje bathule abasena plan bashiya abantu ehlathini ngizibuza ukuthi upresident lo othi ubezoyikhiphi izano simthembe kangaka wasishiya ehlathini ukuthi ngempela ngempela yini ezoshintsha ngomnyaka ka 2028 lapho sekuvotwa iminyaka ihamba njalo sihlupheka kodwa abantu beyolokhu bephethe emlonyeni hayi bakhuluma kakhulu too much bande kakhulu emlonyeni ama actions lona afunakalayo izamp paper ifuna ukukhishwa ngevote ifuna ukukhishwa ngeaction so into ekhona la ukuthi uChamisa ufanele ukuthi ngabe uyaqina mpela beyindoda aqina beyindoda mpela mangabe ufuna umbuso loyana ukuthi awubuse naye angakazafe makaqina beyindoda
Studio 7 lo abathi umsihlanga lo uzobambobana amehlo uzobhicabana amehlo ngodaka kula mcwana uzele izolo lapha thina sizwele ukudala asenze ilima thina ethi yena awulazana uPF ezobusa wena zilungeke khona bafuna ukuqinisa iTrip sibona bebona bebulala iTrip sibefunda izangu PF ivuka wanza bani izithuta kulazilima la wathi zimabhe bahlakaniphile manje asenze ilima thina sizilima thina izilima yini ileza abantu izilima naye kuyini izilima abantu belibonti leza umenza izilima awalisiyekeleni into zenu lezo zokwazi ukwachabanga lezo funa ukuze izo zokwachabanga lezo
nakobulawayo ngithanda nje ukubonisa abanye abafowethu umbono omncane ukuthi bengasola uChamisa besoleni uTrusting esoleni kodwa qinise ukuthi izanu le ekhona ebuswa ngemasoni hey ingozi kakhulu ngoba awutsho ke mabezatshela ujudge enkantolo ukuthi kalithethe kanjani icala loleli leTrusting lisezinkantolo kodwa libona ukuthi bafuna ukuphendla kanjani belithethe kanjani so ngizomunye isikhulumelo sithi uChamisa uthule ayikho into ayenzayo no amajudge aseZimbabwe aseCapechart wonke asefana nepolice ukuthi ezonguma wena ungaze uxabane labantu bezanu ubulawo ubuthaya ngabantu bezanu uyevula icala epolice station ipolice station ayimbophi umuntu wezanu bonke abantu ababulala uMo Blessing bangxashangxasha namanje labona abagamula ubhugi emavule ocelemba basangxashangxasha namanje basafuna ukuthi banqume omunye umuntu so izinkantolo amaphoyisa ngaphansi kwezanu PF akusekho alisekho ithemba into njengasiza amaZimbabwe baphakame bonke bazikhulule bona kwabona amaZimbabwe hayi ukuthi bathembe ikhodi bathembe ukuthi kunamaphoyisa kunani ayisekho leyo nto umnanga woyonke inesephaketini lakhe yonke into izanu PF police zanu PF judiciary system zanu PF for justice mara bona abantu bareporta kumnanga kwa everyday ngobatshela ukuthi icalele nje zakanje manje seyoshothini ngaphansi sikhulisa amaZimbabwe sabo
basakazi we studio 7 kanti thina wethu ama voice note kungani engavele emoyeni kungani wethu ama voice note engavele emoyeni kungani siyazama ukuthumela khona lapha sithumele ngathi sithumele njani phela isazise lathi siyathanda ukuveza ethi imbono ngendaba lesithumelela zona zonke izinsuku lo okhulumayo ngoGerald wakuncube esigodini cela lisazise lathi ukuthi senze njani ukuthi awethu sikwazi lathi ukuthumela ama voice note ona lapha siyabonga ngilapha eSouth Africa
Studio 7
hayi Studio 7 sicela like sikhuzele uMthwangwa uChrist Mthwangwa kanti amabhiliyoni la okhuluma ngawo angena elizweni labantu abakothumiloni abagebha igolide imali yakhona iyanga kubuhlungu kakhulu ukuzwa uChrist Mthwangwa ekhuluma ezithayisa ifuba ngokuthi yena wabamba ibhazuka wabulala belungu kodwa umbuzo ukuthi kho lokho okukhulumayo kunceda ngani abantu baseZimbabwe ngeke ngezwa bekhuluma laye laphana ethi yena ihistory abantu akufanelanga bayilahle isimanga ukuthi mayithi ihistory akufanelanga ilahlwe kufanele phela uthini ngehistory yabo yeGoodround ngoba layo ihistory abayebenzayo ububi uhlala ekhuluma ezitshaya isifuba angikwazi ukuthi amabhiliyoni la afaka amane amabhiliyoniya afaka imali eZimbabwe bawafaka kuphi ngoba abantu nje bayahlupheka on the ground kumbe ukhuluma ngemali abayifaka esikhwameni sakhe hhayi sicela nje sikhuzele uChrist Mthwangwa mani hhayi into ozikhulumayo mani sonke isikhathi ma ekhuluma yonke into ingaye lezano yakhe ingayo lezano yakhe hhayi Christ Mthwangwa mani sicela nje sikhuzele yona
Siyabonga balaleli bethu lawo ke kungamazwi enu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 Ake singene kwezemelika iziphathamandla ze-Israel ebuthole Hamas izolo bezile nkulumo ezokuthi ukubeka phansi izikhali okwesikhatshana i-ceasefire kuqhubeke ngemva kokumiswa okwamalanga ayisithupha. Lokhu kwenzakala ngemva kokukhululwa kwabanye njalo abantu abambalwa abathunjwa ngabebutho le-Hamas lababotshwa ngamasotsha akwele-Israel. Ukuhlaziya impi le sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Well, yona injongo ye-IDF Israeli Defense Forces kumbe yona nje eyama Israeli has not been clear. Well, I can say that it's been clear in one aspect. Ukuthi ama-Palestinian territories asencipha okwe-Gaza Strip lokana vele sokuyi-strip khona kwakwe-Gaza i-West Bank hayi la vele isenyamalala. Uma ukhangela uma oNetanyahu be-announcer besithi new settlements pass the language and think new ngaphi khona phana indawo encane babe bexosha ama-Palestinian bebathathele. Khathesi bathi bona 1.1 million Israeli Defense Forces kodwa ama-Palestinians athi 1.7 million abantu. Ama-Israeli athi wona we told them to move to avoid the offensive. 1.1 million people kumbe 1.7. Ama-Israeli Defense Force ithi wona sibatshele sathi move to the southwest of Gaza. Wonke bona laba bantu babasusa ezindaweni zabo. So their objectives are being met. Bayasusa ezindawo zona ngaso sekuthiwa new settlements kungabi lomuntu omangalayo ukuthi ubatshoni and angaphi. Wona labo i-1.7 million angithi babafuqela ukuthi baye e-Egypt. Igibhithe layo yikho ivala amagedi isithi hhayi abantu laba bengaze bebuye ngapha njengobana bengama-Muslim antini nalithenga ukuthi baza bangcono ngapha beleka basabuyeli. So thina sibaba le-refugee crisis njengala amanye amazwe lawo athwele ama-millions and millions of ama-Palestinians. So kanya i-objective yabo they're pushing to ukuthi befinalize ingxenye i-take over and expel ama-Palestinian asazi. Sizabona la u-Biden ukuthi angithi laphana ku-Putin wathi u-Putin solongu ungazungeni mbijana ayikhona kakhulu but now u-Putin ulokhu ekhona phana sikwazi ukuthi ayikwazi kwini u-Biden. Khathesi ama-Israeli athi wena angena alanda i-Hamas kodwa la u-Biden uthi yena hayi lingahlali phela lingaze lingene kodwa asazi what that means asazi sizabona.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 engapha kwelemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Imikhankaso yokhetho lwama-by-elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijiyeneyo zelizwe. Kodwa ezinye ingcwethi zithi kuza kuba nzima ukuthi abebandla le-CCC banqobe kulolu khetho ngoba inkokheli yaleli bandla ingabambananga. Umanisipala wedolobho lakwaBulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lomkhuhlane wesihudo osusabelele elizweni jikelele wabulala abantu abedlula 150. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama lami nguChris Gande.